lokhu kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota, abangekho ku-voters roll, kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhla ka-26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbelwe ukuyarejista ukuvota. I-voter registration luhlelo nxa sikhangele emthethweni, i-voter registration nguhlelo okungamelanga lume. It's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuyarejista ukuvota. Njalo berejista ukuvota njalo kutsho ukuthi umuntu engarejista manje uzayenelisa ukuyavota kukhetho luka-2023 ngoba umthetho uyasivumela ukuthi sirejiste. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama-elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu-2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo, njalo liyavumelana lalo yini inani leli, njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi singasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzora axotsha khona abantu be-MDC, ama-councillors lama-MP awe-MDC alliance ngokungafaneliyo. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi, and kulabantu abaningi ikakhulu laba abakwamisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election, but sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize. Besikade sikhuluma ngazo phambilini, sikhangelwe njengokuthi ama-voter registration centers adekhatshana, abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwange okungamakhilomitha alikhulu, and bangaki abantu abazathola ikakhulu ntanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
Ababe beyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka-2023?
I-VAC ibike yakhuluma nge-voter registration blitz ukuthi izahamba ezigabeni lapho ohlala khona abantu, iyerejista abantu lapho abahlala khona, but sibona uhlelo lolu lumiswa. So lithe lumisiwe kwathiwa luzaba khona khathesi kunyanga ezayo le ka-February, but nxa sikhangele i-voters roll isivaliwe, kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuya ngomatshi bayenelisi ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe. Njalo i-VAC kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube irejista abantu isebenzisa i-voter registration blitz. So ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC alliance, sihlale phansi sibonisana ukuthi yebo luyibudalo iludaba olukhona.